Soko izika disenda bako VOA Ndebele.
Kanjani zilugandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosisana mhlazi ku7 ngwabakazi 2020 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 elizweni kumalanga amalutshwana adluleyo. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa sekhethe iqula azalithuma eZimbabwe ukuyahlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu.
Ngokuswelakala kwenhlanhla, uhulumende kaMnangagwa uqhubekela lapho uhulumende kaMgabe achiya khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele idolobho leVictoria Falls izolo, lapho akhuthaze osomabhizimusi ukuthi balandele iziqondiso zeWorld Health Organization nxa bevula amabhizimusi abo ukwenzela kwenqabela ukumemetheka kwegcikwane lecoronavirus.
Umongameli Mnangagwa ubekhona edolobheni lethu kusukela ekuseni namhlanje kwaze kwaba yimini yantambama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lantathu ababulewe umkhuhlane weCOVID-19 elizweni kumalanga amalutshwana adluleyo. Lokhu kwenze inani lasebebulewe isifo lesi laqonga layafika phose ikhulu elilodwa 97. Lolu gatsha luthi kulabangamashumi amahlanu lasithupha 56 abatholakale belegcikwane leli kumalanga ambalwa asanda kwedlula, osokukhweze inani labalegcikwane leli elizweni layafika kunkulungwane ezine 4,394. IHarare yiyo ekhokhelayo ngabantu abalegcikwane leli abangu 1,677, kulandele koBulawayo okulabantu abangu 1,040. Umongameli South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa sekhethe iqula azalithumela eZimbabwe ukuyahlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okuthiwa kuyenzakala lokuhlukuluzwa mahlayana kwabantu abasola umbuso webandla leZANU-PF. Kumbiko owethulwe izolo ebusuku, ihofisi kaRamaphosa ithe izithunywa zakhe ezikuleli qula zibalisa owake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Sydney Mufumadi kanye lowake waba ngusomlomo wedale lephalamende unkosikazi Baleka Mbete. Lihofisi ithe njalo ababili laba bazalubhekisa eZimbabwe maduze ukuyahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kanye labanye abatshiyeneyo abagoqela abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo ukuze bazwisise okuhluphayo lokuthi eleSouth Africa lingaphathisa njani. Uhulumende weleSouth Africa ubevele ezizwa ebandezekile ngodaba lweZimbabwe ngoba izizalwane zakulelo lizwe ezigoqela abebandla likaRamaphosa elibusayo ele-ANC labamabandla aphikisayo afana le-EFF kanye loZulu jikelele bexhase izizalwane zeZimbabwe kumkhankaso wokuthi uhulumende weSouth Africa kumele angenele ukuze kumiswe ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende webandla leZANU-PF. Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-United Nations umnumzana Antonio Guterres laye wethule umbiko izolo exwayisa uMnangagwa ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu. Abantu abaningi abasola ibandla leZANU-PF bayangenelwa ezindlini ebusuku lezinsuku ngabantu abahlomileyo, kuthi abanye bathunjwe baze batholakale betshayiwe kakubi. Abanye ngababothelwa amacala okuthuka uMnangagwa abafana lesakhamuzi seKariba uRujeko Mpambwa, yena ozamiswa emthethwandaba lamuhla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Kuda Hobe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kathesa Zimbabwe sibona u-Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe besebenzisa amandla awamapholisa lamandla awamasotsha lamandla emthethondaba kanye lemthetho engaqondanga kumbe lemthetho ephikisana le-constitution ukuthi bevale imilomo yabantu lezakhamizi ezikhuza kumbe ezikhomba kumbe ezitshengisa ukuthi uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa uyehluleka ukulungisa ilizwe, uyehluleka ukulungisa i-economy, uyehluleka ukuprovida ama-basics endaweni ezinjengezikolo, endaweni ezinjengezibhedlela. Sibona imithetho eyayihlupha ngesikhathi sikaMgabe ilokhu eyihlupha kathesi, imithetho efana le-criminal law code ethi yona ungakhuluma iqiniso kumbe ungasola umongameli ngendlela ayenza ngayo umsebenzi ulecala lokululazisa i-ofisi kamongameli welizwe. Nxa siwukhanyela lo mthetho kungumthetho ophikisana le-constitution ka-2013 ngoba i-constitution ka-2013 phela iyakhuluma ukuthi izizalwa zeZimbabwe zilakho okuthiwa yi-freedom of expression. I-freedom of expression kulilungelo umuntu lo muntu alalo ukuthi ekhulume lokho okusenhlizweni yakhe as long as leyo nto ayikhulumayo ingathethisi kumbe ingavali ukuthi omunye umuntu ekholise amalungelo akhe aku-constitution. Ngakho-ke sibona i-deterioration kumbe ukuphela kwe-environment lapho abantu beZimbabwe abangakholisa khona i-right yabo ye-freedom of expression.
Ngesikhathi sikaMgabe abantu abaningi babebotshwa mahlayana nje, kodwa uMnangagwa wathi engena embusweni wathi uzaguqula izinto. Yebo, kule nguquko yini?
Ngokuswelakala kwenhlanhla, uhulumende kaMnangagwa uqhubekela lapho uhulumende kaMgabe achiya khona. Abantu uyatsho ukuthi babebotshwa ngesikhathi sikaMgabe, abantu lokhu bebotshwa nakathesi. Inguquko uMnangagwa ayezama ukwenza ngani ulayo, sekukhanya nje ukuthi wayeqila umhlaba, wayeqila abantu, ngoba wayezenza yena ingathi uyalalela abantu. Kodwa ungakhangela okwenzakale ngo-January 2019 ukhangela okwenzakala kathesi, abantu kanye nango-August ngo-2019 njalo, abantu bafela, abantu batshaywa, abantu babotshwa, bebotshelwa ukuthi bathi bona bacela ilizwe lilungiswe, bebotshelwa bebulawelwa ukuthi bathi bacela i-economy yelizwe leZimbabwe ilungiswe. Kodwa ngendlela uMgabe ayethembele ngayo amapholisa ukuchithiza abantu labo abamsolayo, sibona uMnangagwa laye phezu kwamapholisa sengezelele imilitary kumbe sengezelele amasotsha.
Umnumzana Kuda Hobe ligqwetha elilwela amalungelo oluntu ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kunjalo nje unobhala kugatsha lukahulumende olwezembiko umnumzana Nick Mangwana uthi akula hlupho elizweni. UMangwana uthi kulexuku labantu enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-intanethi elizibazela indubo ezikhona phezu kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kumbiko awethule kuphephandaba le-The Herald, uMangwana ulandule ukuthi abantu bayatshaywa ngabezomvikela. UMongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele idolobho le-Victoria Falls izolo lapho akhuthaze osomabhizimusi ukuthi balandele iziqondiso ze-World Health Organization nxa bevula amabhizimusi abo ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umabhalane we-Council ye-Victoria Falls umnumzana Ronnie Dube obekuqula ebelikhaphe uMongameli Mnangagwa uchasisele usithandekile Mhlanga okunengi okwenzakeleyo.
UMongameli uMnangagwa ubekhona edolobheni lethu kusukisela ekuseni namhlanje kwaze kwaba yimini yantambama. Ufike wafika e-Victoria Falls ngokwayo olapho kulempophoma khona zaseVitoria ubonile sibili ukuthi amanzi maningi kulalokho bekukhulunywa nabanye abantu bekhuluma ukuthi iVictoria Falls isokungamadwala hayi akunjalo amanzi maningi umongamelayo uzibonele kwamthokozisa lokho wasuka lapho waya ePalm River Lodge. IPalm River Lodge yihotela entsha eyakhiwa ngabe izakhamuzi zeVictoria Falls abanye osobhizinisi bakhonapha eduzane le-Azambezi. IPalm River Lodge isesigabeni esisi-advanced ukuthi isizaphela kungabanga le-corona le ngabe isiphelile yavulwa according to amacebo abekhona.
Endaweni lezo ezethekelelwe ngumonga meli ukukhona yini akukhulumileyo ukumbi lapho atshengise ukuthi kudingakala ukuthi kuqiniswe inhlelo zokuthi ukuvakatshelana okwe-tourism kungalethela ilizwe imali.
Umongameli enkulumeni yakhe ugcizelele ukuthi njengoba kuvulwa i-domestic tourism ngesikhathi se-COVID-19 kusemqoka kakhulu ukuthi abanikazi bamahotela labo bonke abaphathelane lenhlelo zamahotela babe nesiqinisekiso sokuthi imilayezo ye-World Health Program nemilayezo ye-United Nations World Tourism Organization mayelana lokuhlanzeka langempilakahle ephathelene le-COVID-19 iyalandelelwa ukwenzela ukuthi kulethe i-confidence kuzethekeliza kuleli kuzethekeliza kwamanye amazwe nxa sokuthiwe kwavulwa ukuhambelana kwamazwe kwavulwa le mngcele yamazwe esiqhathelane lawo umhlaba wonke nje. Ukhuthaze kakhulu i-ZTA eyiyo ethengisa esilakho okuphathelane le-tourism ukuthi baqiniseke baqine babe package i-tourism yethu ngendlela eyamukelekileyo ngaphambili kwe-COVID.
Sesikhangela yona i-tourism khona ngapho edolobheni le-Fulosi. Sokunjani kathesi ngesikhathi secikwane le-COVID-19 abahlali bakulelo dolobho ababethembele kulezo mhlelo bayenelisa yini ukubhadala imithelo ye-council?
Igcikwane le-COVID-19 lidale umonakalo omkhulu kakhulu edolobheni le-Victoria Falls ngoba siyananzelela ukuthi idorobho le-Victoria Falls lidorobha elimi ngqo ngayo i-tourism. Manje njengoba sokuvaliwe indawo zonke kuvalwa airport kwavalwa amaborda kwavalwa intercity travel kunzima kakhulu kulabo abebephephela ku-tourism kakhulu ngoba akusela enye indlela abangaziphilisa ngayo. Thina njengomansipala silohlupho lokuthi imithelo emningi ayibhadala ngoba abantu abasenelisi ukubhadala. Ngokweqiniso abaselayo inzuzo engabayenelisa ukuthi babhadale ngoba lapho bebesebenza khona ku-affecte kakhulu i-COVID-19, ukuvalwa kwamathozi, ukuvalwa kwayo yonke into kuvale inzuzo yabantu abebezincedisa ngayo ekuphileni.
Lo ngumabhalane we-Council ye-Victoria Falls ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le e-Victoria Falls. Le balaleli i-Studio 7 esangaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abongi labongikazi sebekhangelwa ngendlela eyokwesaba ukuthi bengaba bemumethe igciwane le-coronavirus ngenxa yomsebenzi wabo. Leli phephandaba lithi abanye abongikazi sebegxotshiwe ezindlini lapho abalotsha khona ngezizathu zonezo. Iphephandaba le-Daily News lithi ibandla le-ZANU-PF liphakathi komkhankaso wokudinga iziphathamandla zaleli bandla ezicatshangelwa ukuthi zisebenzelana labamabandla aphikisayo ukususa umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni.
lo mkhankaso ubikwa uqalise ngemva kokuqoqwa kombhikisho obukhangelelwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Kulamalunga amathathu asemiswe ukuba ngamalunga ebandla athi unkosikazi Cleveria Tshizema, lelunga logatsha lwabatsha uMnumzana Damuka Nyoni owesigaba seMathebeleland North, lomunye owesigaba seMathebeleland North ongaqanjwanga igama. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Ngiyalibulisa abasakazi nabalaleli kustudio 7. Ngiphile njani ngegama leNkosi uJesu. Ngiyalibulisa kakhulu. Okay, lokho sikhulumisana ngakho bakithi, umkhuhlane lo osivelileyo sezinkingeni bakithi, ngiyaxwayisa abalaleli ubona mabakhuleke ngaso sonke isikhathi. Mabakhuleke noma ngubani lobani, labonke labasakazi nje mabakhuleke. Khulekeleni lo mkhuhlane lo udlule, ngoba yeke isikhathi sesikiso simbi kakhulu, sinzima kakhulu. Senkingeni sibili engiyibona kuyindawo ngiyeke ngihambela kizo sibili. Abantu lokhu esikhohlakile lapho, lokhu esikhohlakile ngendaba zamamaski lezo. Abanye abafaka amamaski, ngibuzile nje ukuthi kade kuhamba njani. Ngoba mina bengisematopo namhlanje, ngisematopo ngikhangile ngizakhamuzi ngendlela ezenza ngayo. Ezinye zikhohlakile kakhulu, ezinye zafakile amamaski, ezinye zifakanga. So njengomlaleli ngiyacela-ke abasakazi ukubana mabaxwayise abantu emsakazweni kunapho, uxwayise abantu ukubana mabagqoke amamaski ngaso sonke isikhathi. Mina leli gciwane liyingozi kakhulu, abantu abalinanzile. Ngiyabonga.
Studio 7, salibonani, ngiyabonga ukungena ehlelweni. Sekuthi imilayezo wami ungabalwa, sikuthi imilayezo siyayithumela kayibalwa. Siyacela ukuthi ayibalwe phela, singabandlululani. Umusa kawande engikutshoyo-ke mina, ngikhulumela kubandla elikhulu leZANU-PF leli yengikilo mina. Leli bandla engikutshoyo kilo yikuthi alizami ukunanzelela phakathi kwabo la kulabanye abahambisa ngendlela engayisiyo. So bayadiliza ibandla leli. Ibandla leli sebetshotshozela imisindo, betshotshozelani ukuthi amayuthi angene ezitridini achaya abantu abatshengiselayo. No, amayuthi kayisiwo umsebenzi wawo lawo. Nxa betshengisela abaningi sebethi bazabatshaya, abaningi bangatshaywa ngabantu bezanuPF. Nxa bengaphathanga lutho ezandleni babaqala kumbe yobadunkubulawa, yikho ukuchitheka kwegazi lasikufuni. La eZANU-PF besingafuni ukuthi ichitheke ngalindlela. Abake baqini abakhokheli beZANU-PF babona izinto eziphambili, bangaze batshotshozelwa ngabani? Ngabantwana. Abantwana bazini, ibandla lidala leli bazini. Abantwana betshotshozela umsindo, abake bazithinte bangaphunkuwalazeka nje. Njalo nxa sekusiya kukhethu, babona ukuthi bona bangema yini, azabadla amanye amabandla nxa besezeni. Badliwa njengemalawi, emalawi badliwe ngazo ezindlela. Ibandla liyasekelwa kuhle ngokuthula langezipho ezibuya ebantwini, hhayi khona udlakela. Abayekele udlakela lolu, iZANU-PF bayayidiliza. Ngiyabonga.
Linjani mthokazi omuhle nabasakazi bakastudio 7.
Hayi, sarbonani bakithi, sabonani bakithi, bakithi linjani. Hayi, namhlanje lengiqedile kodwa ekuseni ngendaba ebeliqoxwa ngazo. Isikhulumele sikathokozani Khuphe lo baba ekuseni uma bekhulume ethi bazazama ukuthi behlanga lo chamisa ukuthi bemazi sebeseduze bezutyeni uthini ngendaba yabe ngathi Congress, mawathiwa Congress khonapho ukuthi yena uzathini ngayo. Kantanti lapha babevengana abasafunda ukuthi behlangane lo chamisa, vele bengasafuna ukukhulumisana laye lokuthi becotsha njalo lama-NP akhe, wathi ev yonke into lama-council kachamisa bacotshe ephalamende. Ma ngathi sokuzenzi sokusenzakalali ke manje, yibo futhi befuna ukuthi behlangane lo chamisa njalo futhi. Hayi, kodwa abantu besiNdebele kusho ngokurojwa, antothi into manje bayoshiyana babe basebenzisa sebebacotsha ke manje. Angilakubona ke manje Thokozani khuphe lawo sikhulumele sikaThokoza onto hayi into la lehlela engayisiko kahle. Hayi zamani nje libuyelela lo Thokozani khuphe lokhuzeni lo chamisa nje libe iparty 1. Labana ebelisenze labo iCongress yenu leyo ba kwakhawuthi Thokozana abamfuni. Hayi ngase sisuke kibo vele sibuyele ngaphe kuchamisa nje bandebeleni. Sibangamvotela uThokozani wine nje noma ebe ngeNP ngencono bephisikhundla esinye nje. Ngoba lo Phetheli bambinkani nje lidonselana nje zawuncedi liyakho kuyatshengisa vele ngedinga 2023 amavoti esiba khona vele sozeli wine lutho lizophuma le zero kuphela mali ngazamambisane lo Chamisa buyelani lesihlangano kuphela kuzalunga lizabona. Ngiyabonga. Okhulumayo ngufukuzela.
Okhulumayo nguJafet Khumalo waseLupane. Mina umbono lo owe-demonstration ezaba khona mhlaka 31 July ngibona ungumbono omuhle ngoba ngibona kufanele abantu batshengisele kuhulumende ukuthi bafuna ukuthi babuswe ngendlela enjani. Engisolana lakho kuphela yokuthi indlela okwenziwa ngayo ukungena ezitridini kuzabulalisa abantu. Nanku sesizwile emaphephandaba ukuthi sebelungiselelwe ukuthi ekungeneni kwabo bazatshaywa. Pho-ke forward is for armed people. Sokuthi ngaba abantu batshintsha ukwenza bademonstrate bezihlalele nje emakhaya nje yake yakwenza iZCTU kwaphumelela sibili. Abantu bangahambisa ama-services abo kuhulumende bale nje bezihlalele emakhaya maybe kufike kuma 3 days izisebenzi zingayi uhulumende aza address i-corruption yona leyo le abuse of human rights yona leyo abakhalelayo yona abantu kungala muntu ochayiweyo kumbobuliweyo ngalokhu kwenza lokho. Ngiyabonga.
Liyavuka basakazi be-Studio 7 livuka njani khona ngapho. Sithibonge ngokusiphathela umsebenzi omuhle. Sikhala ngokumemetheka kwe-COVID-19 esikhwelile eZimbabwe. Abantu bazame ukuzinazelela beziphathe lapha abakhona. Landele khonoko ukugqoka ama-mask, social distancing. Kuyanceda nxa ungahambahambi ungalala lapho oya khona kuyakuvikela. Akwenzelwa bani, kwenzelwa wena. Ngijike ngiyele kwaNhlupho mbingele umfowethu uSimeon kanye lemuli yakhe. Ngiyele uSt Joseph mbingelele uPhilani uSadika uKetani uVusa umuzi usathe. Ngiye ngapha ngibingelele uBongani uBongiwe Nonoza kanye nabafowabo. Ngithi uPhilani impilo ende lizigcine lihlale emakhaya lingahambahambi lapho lingalalapho liya khona ngoba umkhuhlane lo udali uyabulala. Yimi uPeter ngiseSt Joseph kwaBhiphi nangizinceda ngokuhlala ndawonye ukunyakaza lokhu kuza kuthile emanyaleni.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izwekazi le-Afrika selilenani labantu abalegcikwane le-coronavirus eselisiyafika kusigidi esisodwa 1 million. Ilizwe le-South Africa yilo elikhokhela ngenani labantu abalegcikwane leli. Ugatsha lweziphepheli olwenhlanganiso ye-United Nations luthi imigwaqo emangobongobo labahlamuki be-Boko Haram benza kube nzima ukuyafinyelela abantu bangasela zindlu ngenxa yokulwisana kwele Cameroon. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump uthi ulethemba lokuthi ijekiseni evimba ukubanjwa ligcikwane le-coronavirus ingaba isitholakele kungakafiki ukhetho oluzayo. Kodwa ingcweti kwezempilakahle zithi kulakho kufika iminyaka emibili kungela muthi ukuvikela leli gcikwane. UTrump uthi umuthi ungaba khona kungakafiki ukhetho ngenyanga kaLwezi. Izigaba eziningi zelizwe leMelika zithi ngenxa yegcikwane le-coronavirus ukhetho luzenziwa abantu besezindlini bethumele amavoti ngeposo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika uMnumzana PT Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Eyokhetho sonke silumelele ngamehlabomvu ngoba abaningi sisithi kube lenguquko ngomkhokheli lapha. akwazi ukuthi ozanqoba mbani ngoba nje abane ngisikhangelele ukuthi uBiden mhlawumbe ozanqoba ngoba nxa bethatha lokho abathi ngama opinion polls imbono yabantu nxa befonela abantu bebabuza abantu abanengi bathi bavotela uBiden kodwa thina sasikhona kuleli lizwe ngo 2016 asikhohlwa kwayenzakalayo imibono yonke leyo la yayisithi unkosikazi kaClinton Hillary ngiyanqoba kodwa sithine sesilo Trump so okuqakathekileyo ukuthi abantu bonke bephume bayevota umbono eqakathekileyo imbono ezaphuma khonapho ngolwezi mhlazi ntathu kulwezi 3 November abantu sebevela vota yikho okuqakathekileyo kumele sikhangelane lakho lokhu ukuthi sizithembise sithi hayi uTrump kasoze nqobe sikubonile ngo 2016 asifune futhi kuphindeke kwenzakale
Nxa ukhangele kwezombusazwe khonapha kwele Melika sizwa besithi bona udaba umongameli Trump esithi udaba lokuvota ngalokhu okuthiwa ngama mail in vote kumbe amavoti okuthumela ngencwadi kungaba lokucilibezela ubona ngani ikho yini okungenzakala
ngokutsho kwabo ukuvota kuthunyelwa kuvele into ehlala ikhona kuleli lizwe umongameli Trump ngokwakhe kathi vele uvota kanjalo yena uvota ethumela ngoba kathi esihlala lapha eWashington DC kodwa ikhala lakhe sokuthiwa seFlorida kahamba ukuyavota khona ngale Florida wavote lapha wathumela so ngombono wami angibona ukuthi lokho kulokuqilibezela ngoba umuntu uyavota njalo nxa uvota ngokuthumela thina sike sakwenza kukhona ukuthile kumele kufake njalo ekugcineni kumele usayine le envelope yakhona utshengisa ukuthi nguwe ovotileyo manje nxa kungovoti leyo mathupha kungaqileka njani so mbonani nje umongameli lo laye nje ungumuntu nje othanda ukukhalakhala ebona induku lapho kungeladubo khona ngalesi sikhathi kuyesabe kuthanda behambe bebuthana sonke kunje sizafisa ukuthi sithunyelwe ingwadlana zethu zokuvota sivote sihlezi lapha endlini sithumele kuloku hamba ihlangana labanye phandle uqinisa ubuya sokuphetha okunye okungasikho
umnumzana Pete Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seMaryland Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi ke sikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lantathu ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 elizweni kumalanga amalutshwana asanda kwedlula. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa sekhethe iqula azalithuma kuya eZimbabwe ukuyahlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu nilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.